ale ubale lockdown le yakathesi into eyenzakeleyo sihambile ke phambili lengatha ezijineyo zikahulumende okubalisela khona abomthetho labezempilakahle sixwayisa abantu ngendaba ye-COVID-19 le bahamba ke befundisa abantu babatshela abantu babatshela la ngendaba ye-vaccine ukuthi kumele kube njani then secondly sasesihamba ke saba lama-points e-vaccine lapho wavaccinatewa khona abantu inamba yangikhona ibiyindlela kakhulu abantu abaningi baphumile ngobuningi besiyahlatshwa sagida kakhulu ama-wards la angela ama-clinics sihambile elis alis kwakule namba enhle lupanda east and west inamba yayinhle ipupu ngimimbili ngelusuku abantu babebuye ngokuningi kakhulu
ungathi yiyo ingxaki abantu ababhekane layo kuyini siyabona ukuthi i-COVID-19 isimise inhlelo zabantu eziningi
abantu basebunzimeni sibe ngoba abanye vele baphila ngokuthengisa abanye baphila ngento eziningi ezijiyeneyo eziyabe zisenza ukuthi umuntu abe semphakathini kodwa ngenxa yokuthi akusamelanga ukuthi abantu babe baningi babuthane sokuba nzima ukuthi amabhizinisi abantu ahambe kulabanye abantu abangakakuthathi i-serious okunto lokhu ukuthi kukhona uyathola umuntu ezigqokela imaski yakhe ivale isilevu nentamo okungani yikho ukuphefumulayo engavalanga umlomo namakhala uthi uyathi ngakolunye uhlangothi futhi uzabona ukuthi umuntu ukhupha imaski nxa esesifika lapho kulamapholisa khona kumbe nxa esezangena eshop kodwa olalo ngehamba nje sebantwini uyabengelama maski so-ke into esilelayo kakhulu ebantwini njalo efunekayo sibili ukuthi sibe siqhubeka siyenza yimfundiso ukuze baku-understand ngoba yathi sizomunye ukuthi ukhuluma nge-COVID ekutshela ukuthi hhayi i-COVID ngiyento eyenzakala kubulawayo le thina lapha sikuzwa nje asilakho lokhu then kule ndaba zeminye imbuthano abantu bayaresist ukuthi banjani balandela amalokhu zeni nama-restrictions la akhona kule ndaba ezenzakalayo ezamaseli kuyabuya abantu from Bulawayo bezothengisela abantu bemakhaya indlela abaphila ngayo so-ke isixwayiso sami nje lesicelo sami ebantwini ukuthi bazame ukukuthatha serious ozinto lokhu ukuthi sokukhona kuyabulala
ube ngomunye wabasakhula ukuba ngu-member of parliament kule nhlelo yini osuzisungule kumbi i-COVID hayi sibisele okuningi emuva
akukho lula ukukhokhela abantu ngoba laba abantu abakhokhelayo bayabe bekhangelele ezinye izinto ezingayisizo okumele uzenze kule nhlelo sibili ezimbalwa ezenzakileyo ngesikhathi sonesi kule COVID-19 sile-regression eqale lo nyaka kade yaba khona but lo nyaka nje lokho kuqale ngo-March ngikhuluma kunje kathesi kule 180 hectares elinyiweyo e-wheat elupane from the scratch kule ma-center pivot everything under the minister of agriculture siphelile izabenefita i-community ye-Gwamba ward impofu village okusho ukuthi i-community izabenefita siye ngasepupu lapho kwanyamalalela khona inkosi kukhona okuyenzakalayo kule sibhedlela from the scratch sesiyakhiwe sesitholile ukhangelele ukuthi ngensuku ezimbala nje sibuye sizovulwa ngumongameli welizwe
ungathi bandla le-ZANU-P F lokho elilosekelo yini oluningikhona ngakho elupane east njalo liqhuba njani inhlelo zokhetho
asimanga and abantu silabo futhi ungananzelela abantu esasilabo eminyakeni edlulileyo lamaseza esasilawo kathesi kulo mehluko omkhulu kakhulu
ubona ingani usekelo lilalo yini ngoba sasibona abaningi abathi kakhulu ema-Tevelerland besibe asemabandlela njengabo-MDC labomthwakazi labozaphu kulula yini ukuba ngumkhokheli kubandla le-ZANU-P F esigabeni sema-Tevelerland
ngezithilo esezikhona ema-Tevelerland kathesi intsha yonke sibonile ukuthi hhayi indlela yileyi ngoba into eziningi ezazisenzakala ku-old dispensation lakwenzakala kathesi sokulo mehluko omkhulu kakhulu abantu sebebona ukuthi kulezithelo kungani kule future lanxa nje kusesenzima silezithezizo zenotho ezibambileyo kodwa abantu bayabona ukuthi kukhona